Ukunzima babakande ukuthi uyabona madoda esilwa ebanga impala exotshaniswa izinja ezingayibambiyo kodwa bona basale bephalana bodwa kulusizi kakhulu lokho kwenzakala ikakhulu kwezemandleni leli eliphikisayo lelo abantu kade bekhangelela ukuthi engxenye bangathola isiphephelo khona kodwa ke hey kubuhlungu kakhulu kubuhlungu kakhulu ukubona kuphalana kanje. Ngike ngahlangana lomunye ubaba wakudala, ubaba lo wayekubandla lenelele MDC ehamba nabo bafana. Abafana indaba ekhona yokuthi kabafuni kusolwa. Lokhu kulusizi kakhulu. Abananzelela ukuthi ukusola umuntu ayisikho kumzonda kodwa kuyindlela yokuthi ngawe uyamqondisa, ngawe uyaqonda. Kodwa engibonayo kuleli bandla elikhona kathesi isisi kukhanya ngani hayi wena ungavele uthi uyakhuluma ngendlela engasiyo enziwa umkhokheli wabo hayi bafuna sibili lokukudla ngiyakunanzelela kathesi khona okokwenzakalayo ukuthi khona nanga ujaha wabo lowu uChinono. UChinono lowu ngumuntu ovele ephatheke kakhulu kupolitiki yonale eyokuphika sana kodwa kuyamangalisa nxa ethu uyakhuza angathi uyakhuza awubakithi zihle zize bantu zihle zize bantu sengathi lokufa angafa kulusizi ke ukuthi uyamangala ke ukuthi ke manje asithi kungangenwa kupower abantu sibele power phongubano zaqala ukubakhuza
abanye bathi lokhu kubangelwa zimpehla zezanu PF esezingene ebandleni ubona njani wena khona lokho
kulusizi ukuthi ekubeni swenze konke khonoko sokuqala ukuthi kuthiwe ungumuntu wezanu sokuqala ukuthi kudingwe ukuthi hayo kwenza ukuthi singawelani izanu kulusizi kakhulu lokho esikuzwayo kulusizi kakhulu lokho kwenziwa ngabasekeli bebandla lakhe yena uChamisa kakhulukazi onguye okumele ukuthi ngawe uyakhuza abantu into linto yokuthi singehluleka lokho esikwenzile sibe sesisola omunye umuntu ngibona ngani ayisikho ukukhula kwezombusazwe ayisikho ukukhula kupolitiki lokho ukuthi khona endlini yenu lingaba lohlupho bese lisithi lina izano PF kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla engingakuthi mina maturity enzakalayo kubi kakhulu ukuthi khona nxa abantu beqondisana babiloke bekhuluma ngebandla kuthi ukuthi phela labe lokho likhampenela lelinye ibandla kulusizi kakhulu lokho kulusizi kakhulu lokho.